Liqiniso elikhulu kakhulu elisho iUnited Nations. Bakhuluma lokho kudala sikukhuluma thina abaseZimbabwe ukuthi lo mthetho bafuna ukufaka mobi kakhulu ozavala inhlanganiso ezizimeleyo, kuvala imisebenzi, kuvala ukudla, kuvala intuthuko. Inhlanganiso ezizimeleyo ziletha intuthuko, zivikela amalungelo abantu, zivikela isisekelo sombuso, zenza ilizwe libe ilizwe elihlezi kahle. Nxa zingasekho kuyabe sekuphelile ngelizwe. Sikubona umhlaba wonke jikelele lapho kungela nhlanganiso ezizimele ezikhululekileyo khona, akula nkululeko, akula ntuthuko, abantu bahlezi phakathi kobuyanga. Ngakho-ke lokho kusho i-United Nations, bakhuluma lokho esivele sikutsho njalo esidala sikutsho ukuthi lo mthetho kawungasayinwa ngoba mubi kakhulu.
Umongameli Mnangagwa siyabona ukuthi uselamalanga wayiphiwa libhili kodwa lokho engakayisayini. Singabona yini mhlawumbe elalela inkuthazo yengcwethi ze-United Nations lezi esekela ukuyisayina libhili ukuze ibe ngumthetho?
Akekho loyedwa abamlalelayo, ayikho leyodwa inhlanganiso abayilalelayo. Lanxa ungabavezela kanjani ukuthi kuzaletha ubuyanga, kulethe izinsizi ebantwini, kulethe ukuswelakala kwamalungelo lazo zonke izinto eziqakathekileyo elizweni, asoze balalele. Into abayilalelayo yile engaletha ukuthi mhlawumbe balahlekelwe ngamandla, yikho abakwesabayo. Besaba ukulahlekelwa ngamandla, hhayi ukuthi abantu babe ngabayanga, balahlekelwe imisebenzi, bahlupheke. Lokho babusevele iminyaka yonke lengu-42 kuyikho abakuhambisa phambili. Iba baletha ubuyanga, iba baletha izinsizi esilazo. Ngakho-ke lo mthetho uyabusiza nje ukuzoncedisa lokho akade bekwenza vele 42 years. Ngakho-ke angiboni ukuthi bazayilalela i-United Nations nje. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi wonke umuntu abaseZimbabwe lomhlaba wonke baqhubeke befuqa ukuthi lo mthetho kawungabi khona. Lamalungelo abantu nje wonke jikelele ungakhathalekile ukuthi basenhlanganisweni ezizimeleyo kumbe abekho kuzo ahlonitshwe, yiyo indlela okufanele ukuthi kwenziwe ngayo. Basengawusayini umthetho, sisezabona ngakho ngaleso sikhathi.